lomhlangano khona ubaba ukuthi usikwa khuluma ukuqala abantu bona abakubulayo bengakatsho ukuthi abakufunayo kuyini wase wavala ngendlela enze ngayo ngoba uthinte zonezi zinto abantu abebefuna ukuthi ngabazizelela ezihambelana lokuthi akusela manzi kobulawayo abantu behlala isuku ezine bengalamanzi njalo kwakhulunywa lango ndaba yedimafu okwesithathu kwaba yindaba yokudla mayelana lenkomo ezisemathebeleni south esezigayile ngisele ukudla ukuthi uhulumende angenzani ukuthi kulibhajeti afake imali encedisa ukuthi inkomo zingafi.
Mnumzana Malandu, selike labhodabhoda likhuluma labantu ngohlelo lolo lebhajethi, lina libona ingani kuyini okuqakathekileyo okumele kungene kuluhlu lwebhajethi?
Kufanele imali eningi ifakwe kwezempilakahle health, imali elandela ingene eningi kakhulu ku-education. Sisuka lapho imali okufanele ilandele i-employment, i-job creation, ngoba yi-time bomb ekhona. Sihlangana lakho lapho esihamba khona abantu bajonjala ukuthi ngoba abantwana bayaphuma ezikolo bayaphuma emayunivesithi kabayindawo.
Mnumzana Khumalo, lokho okukhulunywa ngumnumzana Malandu kuke kwaphuma kumhlangano walamhla?
Yeah, uliqiniso Sibili, kuke kwaphuma la ndlengidiyana kumele abe-ZNCC abe-Comets. Ngikutshilo ukuthi indaba emqoka kakhulu ngempilakahle ukuthi izibhedlela zethu njengoba zinje azilamithi, azilamtshina eqondileyo. Njengathi wami ngamhambisa engene i-tissue emakhaleni la, kwaseleka okokubamba i-tissue ukuthi iphume lokuthiwa yi-faucet. Pho insimbi njalo le mtshina eqakathekileyo izatholakala kanjani? Le ndaba yemfundo iphumile kakhulu ukuze nxa sizathuthuka siye phambili abantu abethu babeyingxenye yentuthuko leyo. Kufanele ukuthi uhulumende afake imali eningi emfundweni, lokho kuphumile kakhulu. Kodwa kumdanisa kakhulu ukuthi uminista labanye bakhe bangena emadolobheni kuphela, abafiki emakhaya lapha abantu abadibeka khona. Ngibone ngani lapho kungani kuyasilela khona, kodwa imfijo le iqinile Sibili.
Mnumzana Malandu, kuke kwathiwa imali leyana yokuthuthukisa izigaba ezimelwa ngabameli bedale lephalamende akumelanga ibe khona.
Hhayi, imali leyo kayisikho ukudingeka MP. Hhayi, imali leyo ngeyesigaba lapho kusuka khona u-MP. Imali leyana lekomiti eyisebenzayo, imali leyana iqakathekile ukuthi ibe khona ngoba kathesi yiyo eletha i-development ezigabeni zethu lapho abantu abaqalise khona ukubona i-project okuthiwa lenda MP. Since 2000, since 1980 abazake bezwe ukuthi u-MP kuwafaka i-toilet laphana, abazake bezwe ukuthi u-MP kuwakhipha isikolo lesiyana wasiqedisa, kodwa imali iphuma kubhajeti kungela development ekhona. Lapho ade zibhoda khona okubhodwa khona la iyakwazi abantu bathi i-CDF siyayifuna, amachapa vele kaswelakali entweni ngoba la uyabazala abantwana abekhona olisela wena ungumfundisi. Lokho sofanele ufake imithetho yokuthi zizakwenza ngabela umthetho ukhona uyalandela umthetho ulandele leyo mali.
Mnumzana Khumalo, ubona ingani iqakatheke kanganani i-Constituency Development Fund le?
Ngivumelana layo kwakumalanda ukuthi imali yabantu ayisiyo mali ka-MT omele isigaba. Yena ngokwemukela imali ayilethe ebantwini ukuze i-development efanele ibe khona isetshenziswe. Ngaleyo ndlela u-MP uba i-development agent esigabeni. Kufanele ukuthi uhulumende nxa ezamphathisa imali eqakathekileyo kangaka efisa ukuthi abantu athuthuke, ancedise ama-MPs ukuthi abuzwisise ukuthi bayisebenzise kanjani, njalo babone kanjani ukuthi ama-development programs afanele abe khona yiwaphi ukuze nabe the capacity yana njalo belolwazi loluyana kungabi khona uchapha lobesibutholayo okuthina kuphuma emaphepheni ukuthi u-NP ngasayisebenzisanga imali ekuthuthukiseni isigaba. Ngakho uhulumende lakho lomlandu ukuthi akabaniki imali yokuthi kuthuthukiswe izigaba, alandelele afundise ama-MP ukuthi vele i-development kuyini njalo imali ye-development iphathwa kanjani.